Igambu lenkezi platinum libuyele phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba ile-Japani Mine Year 1 kanyanga ngomgqibelo, kwathi iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempelaviki ele-Highlanders laba ngoshikiro bhanqa 0-0 lele-Chapungu. Iqembu lenkezi platinum stars lile miklomelo eli-13 okulinani eliphethwe liqembu le-Highlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu le-Hau Mine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa ilenkezi likhokhela ngoba lihlohle kaningi. Impumela etshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi kweBantu Rovers Leada, wona ophele iqembu lebantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lebantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
For the team, man, kuyasinceda just because of
iqembu leyada lidlale elingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemise umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngeleDynamo semdlalweni olandelwe yilo wangempela viki edluleyo. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze ukudana phezu kwesenzo leseqembu leyada esukuyadlala leqembu leBantu Rovers lingela abaqeqetshi, njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuphutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalo lokhu. Abaqeqetshi beqembu leyada bakhokhelwa nguJairo Stapira, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqetsha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyaradzi Zinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uchalimane weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulumele intatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza ukokumlandelela emoteni yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.